Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo isikhathi 2:30. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 2 kumpalakazi 2017 nguntungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa zeguqule idali labaphathi intambo bakahulumende wakhe. Waxotsha obe ngumphathi intambo wezemfundo yaphansi umnumzana Lazarus Lokora. Idale lephalamende liyaqhubeka ngokudinga imbono yabantu phezu kwenguquko abafuna yenziwe kumthetho wezokhetho. Silalo njalo ihlandla lokubingelela izihlobo labangane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa zeguqule idali labaphathi intambo bakahulumende wakhe waxotsha obe ngumphathi intambo obona ngezemfundo yaphansi e-primary umnumzana Lazarus Lokora yena obehlezi esolwa kakhulu ngababalisi labazali. Embikweni ethulwe ngumabhalane osebenzela ehofisini kamongameli uDr. Mishek Spanda namuhla, uMnangagwa uthe osethethe isikhundla sikaLokora ngumnumzana Paul Mavima yena obe ngumsekeli kaLokora. Ukhiphe njalo obe ngumphathi intambo obona ngendaba zezisebenzi usikhwicamfundo Clever Nyathi wafaka unkosikazi Petronella Kagonye. Unyathi yena lomnumzana Christopher Mutswangwa kanye lomnumzana Joshua Malinga sebengabacebisi bakaMnangagwa. Umutswangwa ube ngumphathi intambo obona ngokwethulwa kwemibiko kukhabhinethi ethulwe nguMnangagwa ngolwesine. Kodwa wenze inguquko le ngoba ubephule umthetho-sisekelo ngokukhetha abantu abangayisiwo malunga edale lephalamende abayisishiyagalombili ukuba ngabaphathi intambo. Umthetho umvumela abahlanu kuphela. Ababalisi labazali bamukele ukuxotshwa kukaLokora ngenjabulo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yababalisi, iProgressive Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Vusumuzi Mahlangu.
Thina njengenhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe siyawamukela lokho njalo sikubona kuyinto enhle ezadala ukuthi-ke imfundo yeZimbabwe ithuthuke ngendlela ebiyo yona ekadeni kungakangeni uDokora ngoba nanzelela ukuthi umnumzana uDokora lokhu abesekwenza besekuyikudiliva nje konke okwakhiweyo kusukela lize leli lithatha izibuso kuze kube namhlanje. Ngoba sinanzelela ukuthi-ke ngecurriculum le entsha ube sevele-ke esediliva njalo ebandezela ababalisi njalo edala ukuthi kube lokukhonona kakhulu ebazalini nakubabalisi.
Kuyini okulethwe nguLokora elikhangelela ukuthi umphathi intambo omutsha uPaul Mavima akwesule?
Ye, okokuqala esikhangelele ukuthi kwenzakale ukuthi-ke ngemva kokubhalwa kwe-curriculum entsha lezi besikhangelele ukuthi-ke kuzabizwa abantu ikakhulu laba esibabiza abaphatheke kakhulu kwezemfundo ukuthi-ke kuboniswane ukuthi-ke i-curriculum le inga fakwa njani ebantwini. Njalo siyananzelela ukuthi-ke ku-curriculum lapho okunye futhi okunye kuguquke yindlela okusekube sekufundiswa ngayo.
Ubaba uMavima eqala nje umsebenzi, kuyini elifuna aqale ngakho ukukulungisisa ukuze izinga lemfundo liphakame?
Kuningi kakhulu okumele kwenzakale, ikakhulu kubanga labantwana abaseprimary. Yathola ukuthi-ke abantwana sebenikwe ama-subjects abamaningi. Ngikhuluma nje kathesi bakhona abanye abantwana akomfo abathi nxa kunje kwangcono bona bayekele isikolo ngenxa yokuthi-ke kuningi osokumele kwenzakale laphana osokudala ukuthi-ke kukhangeleke imfundo iyinto enzima kakhulu engenelisekiyo. ngoba siyananzelela ukuthi ke lokho abakubiza ngokuthi ngamathasi kuzifundo lezi kuningi kakhulu ongakuthi umntwana wenza iproject or i-dissertation kuyo yonke i-subject ayenzayo. Okungenzakaliyo sibisi lo muntu owenza i-degree kumbe okufundo eziphezulu e-masters akenzi ama-project amabili kumbe amathasi, wenza i-project ibenye kuphela.
Ukuthuthukisa impilo yenu njengababalisi kuyini lingathanda ukubona kusenziwa ngumavima?
Ye, okokuqala sizafuna ukuthi umavima akhangelisise udaba lwe-Teaching Professions Council. Udaba lwe-Teaching Professions Council oliyilo esikhangelele ukuthi lincedise kakhulu ekuthuthukiseni impilo yombalisi emsebenzini. Udokora beseluthethe walifaka ekhwapheni walwenzulwane. Lokhu siyakusola kakhulu ngoba uhlelo lolu sikhangelele ukuthi luhlanganise ama-stakeholders. Kumele luhlanganise abezemfundo, kumele luhlanganise abaqhathi uhulumende, kumele luhlanganise lezisebenzi ama-union ne-industry. Babe yibo abantu abaphathekayo kulokhu uthi-ke kwenzweni njalo luqhutshwe njani. Kodwa ebese sikubona lapha ukuthi-ke udokotela beseluthethe walwenzulwakhe walifaka ekhwapheni engani ngolomzwakhe ayo lwesizwe.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Abaningi bayazibuza ukuthi uMnangagwa ubenze iphutha elisegcikeni kangaka elokuthatha abaphathintambo abedlula labo abavunyelwayo isisekelo sombuso, kutheni yena eligqwetha? Sixoxele encwethi kwezombuso welizwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Uchithi vele ubengakwazi kodwa wayehlunganela eParliament. Kanti bayenza izinto bengacabanganga. Umuntu owadisayi khona isihlelo sombuso sibhalwa kutshengisela vele ukuthi amalunga eParliament afanele uthethe nguminista ufanele kuyemalunga abedlulangana eParliament kumbe engakhetha abantu abayidlula abangu-5. So utshengisela vele ngihlala ngikutsho ukuthi imibono yakhe kayikhaliphanga.
Abamcebisayo labo bebengaphi? Engaba yenze lokhu yedwa kumbe mhlawumbe uphathisane labebutho labo abangawaziyo umthetho?
Ngibona ngathi ngabe iphathisane labebutho kodwa amebutho lakhona ngendlela abayenze ngayo kukhutshwa umkhandi bangathi bakhaliphile. Lokho nje njebangayisitsho nje ukuthi sekutshengisele ukuthi yikho kwakudinga ukuthi asebenze labantu abathi imisebenzi ama-technocrats. Babe bamtshela nje ukuthi hhatshi lapha sephula umthetho.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe. Siphinde saxoxa njalo legqwetha umnumzana Dumisani Dube, yena othi abacebisi bakaMnangagwa yibo abenze iphutha.
Iphutha likulabo abamcebisayo abaguqela uDr. Meshack Sibanda nowayenzukula yibo kufanele bemazi ngoba siyavuma sokuthi uMnangagwa ligqwetha but sikhumbule ukuthi kazake i-practice njengegqwetha. Kanti kodwa kahle kahle umongameli vele ulabantu abamcebisayo abaningi yibo fanele bebe bemazisa.
Kodwa njengomuntu obengumkhokheli kahulumende kudale lephalamende, imithetho ubeyibona isethulwa ipaswa nsuku zonke, lesisekelo usibonile silotshwa saze saphutsha, yinto angayinanzelelanga le?
Nokulandela ipolitiki kuyafana nokuthi nxa sikhuluma of course ngezepolitiki siyakuthakazelela ukuthi umgaba uphumile but singachile kakhulu emthethweni, uqamule imithetho eminingi kakhulu but nxa yokuthi umuntu besefuna umgaba uphume lokungasekamtakanayo ukuthi uphume njani even nokubotshwa okuxotshwa kwabanye amaminista even omphoko labokasfera uqamule imithetho eminingi kakhulu but ihlube ukuthi abantu bonke bathabile nje ukuthi umgaba uphumile but akula muntu enanzelelayo ukuthi kusukela amabutho esithethethe ovilizwe le mthetho eminingi iqambileyo.
Sizabona yini uhulumende kaMnangagwa eqhubeka esephula imithetho okhuluma ngayo kumbe sizabona eyihlonipha imithetho yelizwe?
Nokubona kwami angiboni ukuthi imithetho yelizwe izahlonishwa. Umzekeliso, i-judgment yethu le eyayikhona last week labo ade bevumelane nokuthi indlela yami ethethe ngayo umbuso lokuxotshwa kwaMnangagwa kube liphutha. So ngokubona kwami mani kuqala kwamalanga lapho umthetho ezawulandela lokho kusho ipolitiki.
Amalungelo oluntu wona-ke ubona ehlonitshwa elondolozo?
Angiboni malungelo oluntu elondolozo. Umzekeliso, uJombo ugciniwe for malanga adlula iviki labanye abashiye badlulile for amalanga adlulile. So kusovala ukuthi amalungelo wonke atoze ntoso. Okunye kwesibili ukuthi amabutho sethethe over umsebenzi wamapolice. Kumbe uyathengisela nokuthi amalungelo oluntu asozelendelozi. Iphutha nje ukuthi abantu bathabele ukuthi abanadivisionis enzima ochombo bese ngomiste of home affairs ngibakrisafa. Bayisingakanyela kahle kahle amalungelo olundamboni singena esigabeni esinzima njengesizwe.
Uyatsho ukuthi amasoja yiwo asegcina umthetho, yiwo asesenza umsebenzi wamapholisa. Sizwa bekhala abantu abaningi bathi kabasahlalisekanga emadolobheni lapha ukutshona bebona amasoja ebhodabhoda, kwesinye isikhathi ayabakhiphisa izithupha. Kuyini elikubonayo njengamagqwetha?
Kulawa ngikho ground kulokwesaba okukhulu kakhulu ngoba into abavumelana ukuthi into leyo esiqalile siyenzakala lihlupho olukhona kunzima kulalapho abantu bangabalekela khona. Siyazi ukuthi umgaba kulalaba abantu abaningi isikhathi seground, but emavini amathathu nalawa kuthiwa kuvunyelwana nje kuthiwa uphiwe iminithi. So kulento eziningi kakhulu okwenza ivini la magqwetha nabantu abathi balwela amalungelo abantu babe lokwesaba lokuthula kakhulu. Ikuzona nje emavini amathathu adlulileyo malutshwana amagqwetha wenhlanganiso ezimele abantu ezakhipha ama-statement oweza kukhuluma ngokwakusenzakala. Bonke abantu bathula bafuna ukubukela ukuthi kuyenzakalani.
Lani njengamagqwetha kuyalethusa ngezinye indlela lesaba.
Njengoba nijile ukuthi akusalandela umthetho, sokulandela umthetho wamavutho. So okwenzakalayo ngesikhiwa sithi akusela civilian rule vele, sesifuswa ngamavutho. Lizabona ukuthi even umongameli uxhaswe ngamavutho, even abamsekelayo abaministers isandla samabutho siyakhanya ukuthi yiwa asebebusa.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha sixoxela ekobulawayo. Amalunga edale lephalamende ayaqhubeka ngemihlangano yokuthapha imbono kaZulu namuhla phezu kwenguquko afuna yenziwe kumthetho wezokhetho i-Electoral Amendment Bill. Sixhume ingcweti kwezombusazwe umnumzana Efihle Lancube sambuza ukuthi yiphi inguquko uZulu ayikhangeleleyo.
Ukufunwa ngabantu bakukhuluma kusuka ngo-2009 besakhathisekelo sombuso kwaze kwafika ku-2013 baya ku-referendum, baya kwe-parliamente bakuvuma ukuthi yikho lokho abakufuna. Bafuna is-electoral act ukuba ihambisane lesisekelo sombuso esikhuluma ngokuthi abantu bamele bakhululeke ekukhampeneni ama-political parties abayathandayo, bavote ngendlela abafuna ukuhamba ukuvota ngayo. Kanti phezu kwakho konke into eyiyo ekhalazisa abantu yikuthi lokho abantu abayizizalwane zeZimbabwe abahlala ngaphandle bengakavunyelwa ukuvota, nakuba isisekelo sombuso sicacile ukuthi bamele bavunyelwe ukuvota. Ingakho ke ngicizelela ukuthi vele abakufuna abantu bakukhuluma bakubeke esisekelweni sombuso ukuthi kumthetho kawuguqulu uhambisane lesisekelo sombuso esiyiso esimele intando kaZulu, lokho kufunwa nguZulu.
Indaba yokuthi izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe zivunyelwe ukuvota zikulawo mazwe yinto obona uhulumende eyamukela?
Akululu ukuthi akwamukele khona lokho ngokuba uyakwazi ukuthi labo bantu abeze ukuvotela iZANU-PF. Angithi phela basuswa yiyo ibunzima bombuso we-37 years lezi. Umbuso obulela abantu, obandlulela abantu, othetha amalungelo abantu, wathatha imisebenzi, wadiliza konke okade kukhona okade kungahlalisa abantu elizweni. Ngakho-ke la bantu abasuke bebalekela iZANU, iZANU ayifuna ukubalandela khona ngalokubapha ithuba lokuthi bavote. Izazimba-ke ngazo zonke iy'ndlela ikhalaze ngezezimali, ikhalaze ngamasaziziqambe lokhu lalokuyana ukuba abantu bangavoti. Kodwa isisekelo sombuso simile sithi kabavote, bamele bavote. Hayi lokho ukuthi kuthiwe hayi siyalivumela ukuthi livote, suka lapho ukhona, suka e-Washington, suka e-Moscow, suka e-Canberra, suka e-Cape Town, suka lapho ohlezi khona, ubuye uzovota ngosuku lokuvota. Kumele kwenziwe ngendlela amazwe onke akhululekileyo esithi ngama-constitutional democracies ayokwenzayo. okungukuthi kuyasuka abantu bayevotisa ngaphandle kuvote kuma embassies kuvote endaweni ezihlukahlukeneyo kubuye kuvunyelwe lokho esithi postal vote ukuthi ungathumela ivoti lakho ngencwadi lize elizweni lizobalwa ukuthi uvotile lawe njengabanye.
Bengibona kumabona kude lapha kwenye indawo lapho abantu abapha khona imbono yabo. Omunye ubaba phakamile wathi sicela ukuthi amasosha abe khona nxa kubhaliswa lalapho kuvotwa ukuze izinto zihambe kuhle ngoba amasosha ngabantu abathakazelelwa nguZulu. Njengesikubone kumaviki edluleyo eze ehluthune intambo zombuso. Abantu abanjalo bayinanzelela yini ingozi yokuba khona kwamasosha emphakathini?
Ngabakunanzeleli basuka abantu bathabe kakhulu ukuzonda kwabo umbuso kaMgabe lo okade ukhona kumbe uMgabe na ngokwakhe iminyaka yonke leyi bebusa. Abasakunanzelela ukuthi kakuhlanga ukuthi ususe uMgabe usufa kokunye okufana laye kumbe okuza kona okwedlula uMgabe. Nxa kuzabhaliswa kuzavotwa kumele kube yindawo ekhululekileyo ukuthi noma ngubani umuntu ongakaze ahlane lesotsha ongakaze ahlane lepolisa afike ekhululekile kuleyo ndawo. Indawo yokuvotela yokubhalisela ukuvota ifanele ibe yiyo ekhululeke okwedlula zonke izinto. Ungumuntu nje okhuluma kanjalo ongananzeleli ingozi yokuthi abantu nxa bebona ibutho phakathi emphakathini kumbe lapho kuvotelwa khona bengethuka. Kanti-ke futhi intokozo ngamasosha le ekhona evele kulamalanga isengayiguquke kusiya ngokuthi babuse kanjani. Uzabakhipha nini-ke njengoba yabusa ubaphe igunya lokuba lapho kuvotelwa khona?
Lona ukhetho ubona luqhutshwa ngendlela ekhululekileyo yini eyamukelwa nguye wonke umuntu ngisho lamabandla aphikisayo?
Ukhetho luza kuya ngokuthi iZanu PF ibone ukuthi ngaluwina yini. Ngabona kuyikuthi kulula ukuthi luwine luzaba ngolukhululekileyo. Inkululeko yakhona kangitsho yonke epheleleyo ngitsho eyeneliswa iZanu PF. Kumele sinanzelele ukuthi kukhona ezinye izinto iZanu PF esithi ngesikhiwa incapable of doing. Ukukhulula abantu, ukuvuma inkululeko yabantu vele kakukho phakathi egazini leZanu PF. Kodwa nxa ngabe ngabona ukuthi ukhetho lo lingaluwina loba amabandla ezombusazwe ekhululekile kukhampela abantu bevote ngendlela abafuna ngakhona izabayekela bavote ngendlela leyo. Kodwa ingabona ukuthi abantu bangakhululeki ngaluza akuzukuba lokhetho olukhululekileyo. So sokuyakuya ngokuthi yona iZanu PF ibona kanjani ukuthi izinto ziyayimela kanjani. Ingabona ukuthi kuyaphumelela, ingakhulula, ingabona ukuthi kunzima, singabona ubunzima obukhulu kakhulu. Khumbula ukuthi sekungena ibutho futhi embusweni.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine.
Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamasiko esintu kweleBotswana isibanye Cultural Society iza kuba lomcimbi wokunanza abadlali benguqu abagoqela uPeter Ndlovu eGaborone kusasa. Nyakenye inhlanganiso le iqale ukunanza imisebenzi yabantu abaphumayo kakhulu eMandebeleni. Kubika uMartin Ngwenya.
Umphathi ntambo wenhlanganiso yesimunye umzana Sifas Chuma uthi lonyaka babone kuqondile uhlonipha umdlali olodumo uPeter Ndlovu labanye bakhe adlala labo uqembu leHighlanders uPeter Captain Oxonkomo kanye loDouglas British Mloyi. UChuma uthi leli lilanga lokunanza amasiko esintu lapho kuzadliwa ukudla kwesintu. Uthi induna umhlanhla yamangwendiweni wentaba zinduna uzabe engumhlonipha kulo mcimbi.
Douglas Mloyi, British Peter Nkomo Okso, sikhangelele lo Peter Ndlovu. Lawa ngamaguest esikhangelele ukuba ona. It's actually our culture says decide ukuthi every year sithi appreciate abantu bakithi asebebele contribution ku society. Kukhulu nje sizama nje ukuthi sikhulise amasiko akithi njalo ne identity nje abantwana lathi siselizweni lengasiwe singadi lose i focus ngokuba semzini.
Omunye weZimbabwe kwele Botswana umnumzana Stanley Ncube njalo engumlandeli weqembu leHighlanders uthi uqondile uthi inhlanganiso ezifana lesibanye ziphe inhlonipho labo abafake isigaba sebandebeleni ezingeni eliphezulu.
Siyajabula ukuthokozelela amaqhawe ethu nxa ehlonitshwa ngale indlela. As a country isibona ngani we are not doing enough, kodwa iregion nxa ibahlonipha ibanika irecognition enje siyajabula kakhulu.
Nyakenye isibanye iphe inhlonipho kumadinda Ndlovu, uLawrence Phiri kanye lowezembali umnumzana Phathisa Nyathi. UJuma uthi njengenhlanganiso bakhangele okwenzakala ekhaya belethemba lokuthi isimo sizantshintsha njalo ukuthi bangancedisana njani ukuthi baqale amabhizimusi angabaphathisa ekhaya. Inhlanganiso yesibanye iyanceda amalunga alahlekelwe isihlobo kumbe kukhona oswele imali yokuyangcwaba isihlobo ekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Zabron kwele Botswana.
Yes, as pelileke ezamanje isikhathi 10 minutes to 3 o'clock. Singeneke kuhlandla lokuzilibazisa sikhangela incwadi elisibhalelele zona abalaleli libingelela izihlobo labangani. Incwadi yakuqala engiphetheyo ngevela kumeluleki Boyo uthi linjani msakazi, ngithanda ukubingelela imuli yonke yakodombo kundawana zonke zelizwe. Ngibingelele unkosikazi wami labafana bami u-advisor lo Freeman abase-Colenborn. Unomeni Mkize, Mkize yena uthi linjani emsakazweni, ngicela ukubingelela umama uManxumalo labo sisi engazalwa labo kumama ngasegwelushena esigabeni saseGangamuke. Ngabagcina kudala yimi uNomeni Mkize, ngiyabonga. Uqinisela Vivante Dabengwa othi ngibingelela abakudabengwa eZimbabwe umkami uMartha nomntanami uSiyabonga, abakomazinyana eSt Faith, ingoma ngicela uMajayivana isitimela saseGoli. URapelang Tsepo Ndlovu laye ucele uMajayivana uthi unjani msakazi, ngicela ukubingelela umndeni wami wonke wakoJoba eKhezi eMbembeswana, ingoma ngidlalela uMajayivana noma yiphi. Omunye njalo ucele uMaji ngubheki Ngwenya, ngibingelela izihlobo labangane eKhezi Homestead, ngicela ingoma kaLove Momajayivana lelizwe kalilamali. Asishayeke sizweni leyi ekaMaji. Timela saseGoli ingoma ezishayile uqinisela Vivante Dabengwa uRapelang Tshepo Ndlovu lobheki Ngwenya. Siqhubekeke ngencwadi zenu balaleli, ngiphethe eka Robson Mngale uthi yena ekhaya eZimbabwe, ngibingelela ubaba umntanami uAmanda umna wami uLunia Misozi labazukulu bami bonke, ingoma ngicela eyamachikos mama. Kuzoba lo Martin Mkomo uthi yena ngithanda ukubingelela izihlobo zami zePlumtree eWuwana, ngibuye ngibingelele ibandla engisonta kulo elikhokhelwa ngumfundisi uZet Nkiwane. Ngigcine ngani emsakazweni, ngicela lingidlalele noma yiphi ingoma eka Deborah Fraser.
Yesu nini,
yatela tu 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 yatela ngamandla. Tela ngamandla sokuseduze ekhaya ingoma ka Deborah Fraser esishayele umlaleli uMartin Emungwenya. Siqhubeke ngencwadi zenu balaleli kulo Derek Ndlovu Van Kalange uthi yena ngibingelela abazali kanye lesihlobo zami esendaweni yakithe Plumtree. Ngithi ngizolibona maduze nje nguDerek ngise Joburg ubadlalele ingoma yendolwane noma yiphi. Kuzoba lo Montana Mpofu uthi kunjani msakazi, ngibingelela izihlobo zami zakompofu konzoli labanye abangaziyo ingoma ngicela endolwane ethi sizokulungisa. Yebo, nanso ke ingoma yakho mlaleli Montana Mpofu. Sizwe kulungisa ndolwane Super Sounds. Bonnie Ncube uthi wena salibonana emsakazweni, ngithanda ukubingelela bonke abantu basedikili eCholocho. Thandiwe Mlotsho uthi wena unjani msakazi, ngithanda ukubingelela imuli yami eGwanda lesihlobo zonke, ngicela ingoma yendolwane ethi sunduza ubaphushele eceleni. Ayibongwe Mpofu futhi ngibingelele ingane zami ekhaya eFlabosi komavima, ngisithi ngilithanda kakhulu lonke ingoma loba yiphi. Peter B. Ncubes, ngiyabulisa msakazi, ngithi ngithathe abathathu, umama ongizalayo lonkosikazi wami lengane yami, ngithi kubo ngiyalithanda over. Isigodi kuse Plumtree, obingelelayo nguPeter Ncube awakhiwe wasemhlohlweni sitshela uthi yena ngibingelele ikhehla elizala mina nesalukazi sakhe nabo bonke abangaziyo ekhezi emhlohlweni. Ngiyabonga, ingoma ngidlalele uMoji noma yiphi. Kusizo kulungisa sisonke ndolwane Super Sounds. Witness in layout sakubona msakazi omuhle, ngibingelele istando sami nabantu abami esigabeni sakumadlambuze Plumtree, ngibingelele bonke abangaziyo. Ngiyabonga Toboka Ndazi. Isikhathi sesambile bakithi. Uthulani Khumalo School uthi wena amashono zihlobo kwaneleke okwalamhlanje, bekukuhle zihlobo zami ukubalani emoyeni ngalimini enkulu. Asihlanganeni ntambama ngo-7:30. Oluvalelisayo kwamanje ngontungamelinkomo Matukanduna Vafubatile.